sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe yaseligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare, eShitungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile, okuhlanganisela khona e-New Parliament lamanye ama-venue wonke.
Umhlangano we-SADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona i-SADC Summit. Bazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe-200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare, eShitungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa waqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakaze abonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela. Ngendlela asebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswa amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigcikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlalo esatha khona.
Kodwa kulandlela ngani lula uhulumende angakusebenzisa ukuthi kungakhanye ngani wenze into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba kasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. La nxa abantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotha, engasoze idinge amapolisa njalo. Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba, i-IMF, i-World Bank, i-United Nations, abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana. Kakuvumele khona lokho kwenzeke, basukume abamsekelayo yena uhulumende baye emgwaqweni bayetshengisela, basukume laba abangavumelani lo hulumende baye emgwaqweni bayetshengisela. Constitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho, kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe, kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla, lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokhela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethulwa kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzayenzelwa khona imihlangano, okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amavenue wonke, konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo. Lemgwaqo yethu yonke isilungile, lokunye nje esingakucabangela kathesi esesingakujeka ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile, njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhlaka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile, njalo uhulumende uyenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini, ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-Studio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazise ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela, inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo umgcini sihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo esikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo silo hlupho olukhulu kwezemfundo uhlupho olwababalisi abangaholiwe uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo singabuyele emuva sekhangela inzira masanga commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-education equalization fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangothi isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe
lapho abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama results abo kutshoni lo
indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali olevu umntwana ayebhali A-levu athole vele eselayo impumela iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho eyaqala khona ayizange isetshenziswe kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngipungipu ngifuna ukukubeka mgceke thina njenge-athos sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini sibona izikolo zithola 0% kabantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabe yenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agijimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabelweni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu eleRussia libisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane lezeMelika, amazwe omhlaba atshiyeneyo akhangele umkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bume njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali ukudla lezempila kahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela amarepublicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi sikwazi ukuthi amademocrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world ukuba le peace loku umeka sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi i-America layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela i-NATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo-Ukraine, Finland, le-Sweden, ukuthi lazo zibe le-protection ye-Article 5, ukuthi zingabanjwa by any other country, then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi, umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies ezisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time, yena the lens azibona around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngathiwa i-philosophy iyabe isitshintshile. Siyabona impilo ezizonke ezihambayo, America is very invested. Hayi, ngiyabe sembona ngathi iyabe se-keeper ngathiwa se-concentrator with an isolationist policy. But konoko sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayi ulandeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana Namathayi Gwegweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lomnumzana Samuel Gwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-Remand Prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare, lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Tibo Studio 7 uxoxe lolandeleza umbusazi umnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kaMnangagwa kumbe iZANU kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile.
Yes.
Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshani baba Juma, ngamphendula usithini umlalazi lapho?
Udubo esiba lalo lapha kwelakithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavelela ngantu abona impilo yabo ilungiselele ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama international events anjengabo ungala bana United Nations General Assembly kumbe kathesina le iSADC kumbe iAfrican Union. Kwakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle, okumele ngabe bangenela abanye abantu and stuff like that. Yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngeSQ, ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha, and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sabe singawone sisibonisana. Akuna muntu phela opercent nxana uphanjaniswe khona sitshengisa ukuthi hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili. Manje bakhona abantu vele abasengama-professional ofuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo, usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto ezinjalo. So nxasho uzibona amasosha lamapolisa sebengene ezitradini labana kwakumangalisa, and kumbe theyare trying to prevent abantu abanengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamelisa abantu, ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela, ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelwe, but kulo munye lawo lelungelo lakelo elokwenza angabe kufuna. Asiyo abantu bonke abayifuna ukuthengisela, kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini usushithi akula muntu omele aye town, usuthatha ilungelo lomunye umuntu, wena usufuna elakho libe yile eliphambili. Kuyabe kuqondile kuyini khona oku, kuyabe kuseyini na? Ngabe wena nxa ubuke izinto yakho zenzele uthule, kungelako udla ngudla ngophakathi. Lo ofuna ukwenza okwakhe unikele la enza okwakhe, but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe. Ukuhlala usho kuyiziphithi iphithi, kushiswe izimota, kubula amabuilding, ugcina kumoshakala nempilo zabantu sibili. So khonoku yikho esingakufuniyo, yikho usowudala ukuthi amapolisa xasa ungena kathesi ukuthi athi hayi libone ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo, hayi sizagcinelana amajela akhona. Hani limzwile uminister of home affairs owe-England kale ushilo wathi khona we're creating 500 more places for ama-protesters laba baza ngena ejele, and sebeqalisile ukugweshwa kathesi.
Ye mnalazi umphendule khona ugolide.
Unfortunately ugolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende. Ukuba sovereign kutsho abantu bonke. Siyakwazi ngehistory yokuthi whether li violent or li non-violent, iZanu PF ayifuni ukuyi-exposwa. Ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni. Yilona uhlupho. Njona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks. Ngaze uhambe kuphi umhlaba, iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo. Khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta. Yes, abantu babotshwa ngemva kokubana sebebe violent. Ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army. Manje okweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste, kubotshwa abantu before baproteste. E-UK khonokho anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa. Aso bantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence.
Ivala khonapho ngamafutshane baba Kolite.
Mina ngililunga leZanu PF ngiku-central committee. Asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esamele siyogongoda khona abantu. Kodwa imhlanga yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqeka abantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi bavotele thina asifezeleni okuhle ngezikhathi zonke. So yikho vele thina esidume ngakho hatho kokugongoda lokhu. Kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngishilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lula ngoba bahle bakhulume alona yuthi awaze bakhulume babongibonakala hle besezitridini yikho bengabushwaka. But abantu laba bayangena kutwitter wani vele bayenza imbonani ngabenzi lokwani othiwa umbeta isenini imbonani vele yothi wena bafuna ukungcolisa ilizwe lethu.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZanu PF, lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs TVO Studio 7. Kwezemidlalo, kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kumidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intaleli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utapuwa na shema karaulo makana kaishe charamba balo vega kuhucha imbali yomdlalo kichi maeli zole Zimbabwe ngofinyile la kufinali yomundusu wanui 200 meters kumidlalo ya Olympics zolo ntambama wage wa 7 zai indateli zindava yeze midlalo utanduwe moyo uti ufisela wabili laba inkansa inkulu yomkankasu ya mwabo kutola imendulo
Yende vushe sivili na kulu sasangele nubuti this time around kusambesi natola lati imeta njeni Zimbabwe
indateli zindava yeze midlalo upreizlaga mawuthi yena kusoze kube lula uba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo ku semi final
isikhathi labo yize ngani ngesikolo lazo ngoba abathathwe ku number 3 kuma isawu shuthi makhaya ukuthi yo number 1 no number 2 ma isawu different isikhathi labo bese phambili kakhulu kulezawu
olandela ezemidlalo umnyakazi mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics
hawu makarawu nocharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lokuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje ezenzakala bonke bayabalibelieve ukuthi it's possible abagijime ngalaba abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sports mele siwathathe seriously i-talent linethu sasencane kuma-next Olympics le more representatives
uDumisani Lulani Dube ohlala eNyamendlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni
lapha abadala nabantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana eso ukuthi uthole igijima benelandela ipassion yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially eNyamendlovu ekukhona ufisha dele gijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akathuli uyagcina engasiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sport
umakarawulo charamba bayingxenye yabadlali abayithuba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika unoah lyles kanye lo-erion knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetlile tebuho owakwele botswana umakarawulo charamba bafunda emakolitshini emelika ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kusasa weStudio 7 linjani lonke labalaleli benu? Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugu Round. Nguye umuntu owadikle amasotsha ukuthi ephume esibulayelo obabamkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi vele kukhanya ngantu ayilokhu isalingile emoyeni impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihlezi khale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingaba khona soze kusweleka lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga ngosamethembi ngilapha ekanye la kwele Botswana
Sanibonani basakazi bethu bakaStudio 7 okhulumayo ngobona waseLupane kuyadabukisa kwesikubonayo ebusukunye zabantu ngenxa yokuthi kunama-visitors azobakhona so kuhanjwa kutshaywa abantu bahamba abantu bebotshwa ngombuso weZANU-PF bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bayakujabulela bayakukhomenta abathi kuright umnankagwa yenza into eright kakhulu umayeleke sisongela abantu ukuthi ngabasikumi ebathaba ugodo kuyinto enhle yona le enje
siyabingela siyabonga sicela isikhathi senews lisengeze sona ngokutholisa ukuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukhona phela yakhona kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi izanu since 1980 ngempela isehlulile singamazimbabweni 50 years sakukhetha ukubaleka omnye eBotswana omnye America yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwi abo nge-demonstration ngevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu le phambili libe lesizotha lihlondlela izizwe izimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke ukuthi ma ungazwakala noma usechina ukuthi you are from zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela zabo
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo Kulive Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlayana abaphikisayo abalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.